So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lingali chona njani zulukandaba. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 lwezi 2017 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
We are saying Mugabe go now, Mugabe go now. Your time is up. Please leave State House and let the country start on a new page.
Abala impi yemkululeko bakhuthaza uZulu ilizwe lonke ukuba abuye ngobuningi ukuyahlala emzini kamongameli Robert Mugabe aze asuke esikhundleni.
Sithi lathi uMgabe kahambe sesidiniwe ngaye ngabubhizi ubulala abantu wenzani ubulala umsebenzi sesikhathele ngaye kahambe.
Izizalwane zeZimbabwe yomhlaba wonke jikelele seziphelelwe luthando njalo zizonde kwamagama kulandela ukwala kwakhe izolo umongameli Robert Mugabe ukwehla esikhundleni.
I-military wing yeZanu, ama-veterans namasotha ku-uniform engemva besekela uPresident Mugabe. Osokwenzakale kahle ukuthi bona sebetshiyane lo Mugabe.
Ingcwethi kwezemithethe enguye njalo umkhokheli welinye lamacela webandla le-MDC Mnumzana Washman Ncube uthi uMugabe uselahlekelwe lusekelo lwabakubutho olukade luyilo obelumlondoloza esesikhundleni sakhe sikamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwa impi yenkululeko bakhuthaza uZulu ilizwe lonke ukubana abuye ngobuningi ukuyahlala emzini kamongameli Robert Mugabe eHarare aze asuke esikhundleni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo yabalwa impi yenkululeko le izwa ngemva kombiko kaMugabe lapho atshengise ukuqholoza okukhulu ekubeka sobala ukuba akafuni ukusuka esihlalweni. Emhlanganweni lentatheli zindaba eweteleni le-Rainbow Towers, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Christopher Mtshwangwa, utshele intatheli zindaba ukuba badaniswe kakhulu inkulumo kaMugabe otshengise ukuqinisa ikhanda. UMtshwangwa uthi lamhla lusuku lapho abebandla lakhe bezoqala ukusukumisa udaba lokumsusa kulandelwa indlela yedale lephalamende.
We are saying Mugabe go now, Mugabe go now. Your time is up. Please leave State House and let the country start on a new page. You should have the dignity and decency to spare the country of further turmoil by simply announcing your departure immediately. But tomorrow is the day, whilst the parliament may be doing its business of dispensing with him, the people of Zimbabwe will be making sure, and this time there will be a sit-in. We, the war veterans, are going back to the people and calling upon them to come back. It will be a sit-in until Mugabe's back is seen by the people of Zimbabwe.
Umeli wesigaba seKariba edale lephalamende uMnumzana Isaac McKenzie uthi uvumelana lokukhankaselwa ngabalwa impi yenkululeko ukuchuchisa ukusuka kwaMugabe. Abalwa impi laba bathi kungalesi sizathoke bethi bona njengabalwa impi yenkululeko sebekhuthaza uZulu ukuba amanyane labo ukutshengisela ukukhonona kwabo ngesenzo sikaMugabe sokungafuni ukusuka esikhundleni ngokuyahlala emzini wakhe aze avume ukwenze njalo. Bekhuthaza njalo abamabandla ezombusazwe aphikisayo okubalisa ele-MDCT ukuba bakhulumisane labalandeli babo ukuphatheka kulokhu kutshengisela ngokuthula. Kusenjalo abalwa impi yenkululeko laba bekhweze udaba lokwala kukamongameli Mugabe ukusuka esikhundleni e-High Court befuna linqume ukuthi okwenziwa ngabezomvikela kungesikwephula umthetho, kwakumele kwenziwe ukulungisisa isimo ebese sikhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe umhlaba wonke jikelele seziphelelwe luthando njalo zizonde okwamagama kulandela ukwala kwakhe izolo umongameli Robert Mugabe ukwehla esikhundleni sokukhokhela ilizwe. Abantu bacatshulwe njalo yikuvalelwa libutho okuyamkhupha emzini wakhe eBoroughbrook ngo eHarare ngomgqibelo odluleyo. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala ebandleni elibusayo ngolwesithathu emadabuka kusa kuviki eledlule osokubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni. Abantu beMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uzibuse umgabe bebevele bengamfuni kumele aphume esikhundleni. Bethi bacatshulwa yinkulumo yakhe izolo yokwalela embusweni. Unkosikazi Khona Impala ekhuluma lomsakazo weStudio 7 eseEngland uveze ukucunuka impela ngendlela uMongameli Mugabe akhulume ngayo izolo ethi ulichegu elingelangqondo njalo ngumbulali ngayehle embusweni.
Umchegulo number one ukuthi eyale ukuresigna i-ISO ill-advised. Uyazi i-ISO delusional, I can't even believe what happened yesterday.
Omela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kusobala ukuba abantu babuhlungu njalo bafuna umgabe aphume embusweni. Ethi kodwa injongo yebutho ibingayisiyo yokukhupha umgabe embusweni kodwa ukuhlamba ibandla eselibolile.
Kulosizi ukuthi umongameli lokhu efuna ukuqhubeka esesihlalweni. Kodwa singathi siyakhumbula abebutho batho ukuthi vele bona uhlelo lwabo silolo ukukhipha umongameli.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Brandon Ndlovu uthe ulokudana uma ebona umgabe esala ukwehla esikhundleni ngoba ilizwe lifile ngenxa yokwehluleka ukubusa ethi impilo inzima abantu abalamsebenzi.
Sithi lathi umgabe kahambe sesidiniwe ngaye ngapho ubulala abantu wenzani ubulala umsebenzi sesikhathele ngaye kahambe.
Izolo umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe bezithe gwaqa umabona kude ntambama zikhanyelele ukwethulelwa kombiko wokwehla kukamongameli Mugabe embusweni kodwa wakhuluma izinto ezingakhiyo njalo ezikhombisa ukuba lokhe esembusweni kayindawo ethi ukhanyelele ukukhokhela lo mhlangano abazabalawo kumaviki ambalwa alandelayo. UZulu ubekhangelele ukuthi umgabe ayehle esihlalweni kulandela umhlangano webandla elibusayo eleZANU PF iCentral Committee benza umhlangano bavumelana ukukhupha umongameli lekhosikazi lakhe ezikhundleni zonke ngemva kwalokho bonke abaxotshwayo kubandla babuyiselwe. Kwathi umnumzana Tambo Dzomnangagwa wakhethwa ukukhokhela ibandla kuze kuyefika ekhethweni. Uma kulandelwa isisekelo sombuso umgabe lokhe engumongameli ngaphandle kuze kulandelwe isisekelo sombuso kusahluko 96 ukuze axotshe umsebenzi okwamanje kubikwa amalunga edale lephalamende alungiselela ukuxotsha umongameli edale belandela imilayo ekusisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo seziveze imibono ehlukeneyo ngokuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe ebandleni leZANU PF lidale leCentral Committee izolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu wakobulawayo uthi ukuxotshwa kukamongameli libandla leZANU PF yinto yebandla engasoze yaguqula impilo zikaZulu kangako. Ilunga ledale lephalamende lenkayi South ku-Honorable Abednego Bebe uthi ingxabano yeZANU PF lokuxotshwa kukamongameli yinto eqondane lebandla leZANU PF kodwa kumele abantu beZimbabwe baphiwe ithuba lokuzikhethela umkhokheli abamfunayo.
Isimanga esingani sikhona ukuthi-ke lokhuyana okungani kuthiwa kwenzakele ku-Central Committee yezano angiboni kuqondane lamaZimbabweans lokana kwe-political party yezano.
Umfundisi Kevilton Ndlovu we-Church of Christ uthe ufisa ukuthi kungabi lokuxokozela njalo umongameli ahloniphe izifiso zabantu ngoba eyindoda ehlala ikhuluma ukuthi yenza ihlonipha izifiso zikaZulu.
Njengoba iZANU PF isikubonile ukuthi ubaba Mugabe kumele ephumula, siyakubongela ukuthi baphumele decision enjalo. Into esiyifisayo kuphela ukuthi bengalwisani naye.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Trust umnumzana Mike Ndiweni uthi ukuhlamukelwa kukaMgabe ngabanye bakhe beZANU PF ikuqala kwemizamo yokumsusa esihlalweni sokubusa.
Ukukhishwa kwaMgabe ungumkhokheli webandla lezanu PF into vele athi sikhangelele ayibiza yenzakala bezokusele phela amalanga ukuthi kungenzakala nini kodwa vele into besikhangelele but kuthi ukuthi ngamalanga ambalazayo uzasuswa eParliament.
UZulu elizweni lonke jikelele akasawufuni umbuso kaMgabe kodwa akafuni ukuthi ilizwe libe lokuchitheka kwegazi. UMongameli Mugabe udume kakhulu ngocuku lokubulala. Umhlubulo weMathebeleland ulokhe usafuthelene ngodaba lombhuqazo njalo ngesikhathi sombuso kaMgabe baningi abantu abanyamalalayo lababulawayo ngenxa yokuphikisana laye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVOA iStudio 7 ulethulela indaba ezitshisayo ngokwenzakala eZimbabwe ulandela uhluthuna intambo zombuso Libutho. Lalela izindaba ngo 6:30 AM, 2:30 PM, lango 7:30 PM eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 Mindabo Wave, 4930, 1580 laku 6080 shortwave frequencies. Sinethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe Facebook athi VOA Ndebele le VOA Shona. Sicela lisithumezele konke elikubonayo lapha likhona.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa ziphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930, 6065, 15560 la ku 13860 kHz. Ulako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Sikhona njalo la ku Facebook lapho isiyabe sistreama khona live ekhasini lethu ele VOA Indebele. AbeZimbabwe kweLebotswana labo njengenengi basele bebambe owangaphansi ngemva kokuba uMongameli Robert Mugabe eyalele esihlalweni ngesikhathi inengi lisithi uzabala umbiko wokuthi usechiya isikhundla ngesonto ntambama. Intatheli zendaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Uma bekungumdlalo webhola ngabe sithi abalandeli kade sebelibalile igoli kodwa umvimba amasango waphunga ukuthi thuthu kungalindeli walivimba ibhola. Lokhu yikho kwenzakale ngensonto ntambama ngemva kokuba uMongameli Robert Mugabe abale umbiko wehlika esikhundleni kodwa yagcina ngakukhulumanga ngokuthiya isikhundla. Kuthiye iningi eleZimbabwe kweleBotswana lidanile ngoba ukhandela ukuthi uMgabe achiye isikhundla ngemva kokutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane ngempela viki. Umnumzana Carlton Tembo oyinhlanganiso yo-hashtag Kwanele Mthwakazi uthi yena kamangalanga ngesizo sikaMgabe ngoba engumntando kayiphikiswa.
Kusethusi lokho kwenziwa ngumongameli uMgabe ngoba vele yinto yakhe ungumuntu wenkani kayine kwakhe lokho futhi okunye kutho ukuthi yena into futhi asizama ukuyenza ukuthi angasiyedwa nje sekufuna ukuthi afe ahle afelelizwe se esitulweni leso Mgabe ahle with dignity.
Umnumzana Sidney Ndlovu uthi udanile ngokwenziwe nguMgabe ngesikhathi ekhangelele ukuthi uzachiya isikhundla.
Udana kakhulu bengikhangelele ukuthi engxenye la umdala uzathi athi step down omunye la yathathe angathi uyalungisa ilizwe. Sesikhangelele ukuthi i-army izathi ukuthi bamfake ipressure ukuthi aze aphume ngoba ayisikhathele ngayo baba lo.
Kukanti unkosikazi Emma Chuma uthi laye udanile okwenzakeleyo esithi kodwa abantu sebetshengisile ukuthi abasamfuni uMgabe.
Besisithi izinto zizalunga mayenxa yesesalela ethembe isadiki yakhe, isadiki leyo kayimthathe yena emgcina thina sesamfuni.
Kodwa bangaze bazonde bedle inja balethemba lokuthi uMgabe uzagcina ephumile esikhundleni noma nje ingcwethi sithi lokhe kusiba lukhuni umsusa ngaphansi kwesisekelo sombuso iconstitution. Idale leParliament likhangelele ukuqala imizamo yokuxotsha uMongameli Mugabe kuhulumende kulandela ukuxotsha kwakhe njengomkhokheli webandla lezanu PF. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 eSahabron kweLebotswana.
Umsakazo weVOA Studio 7 ulethulela indaba ezitshisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso libutho. Lalela izindaba ngo 6:30 AM, 2:30 PM nango 7:30 PM eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 minimum wave, 4930, 1580 laku 6080 shortwave frequencies. Sinethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe Facebook athi VOA Ndebele The VOA Shona. Sicela lisithumezele konke elikubonayo lapha likhona.
Ngemva kwentokozo enkulu izolo kuzizalwane zeZimbabwe kulandela imbiko yokuthi uMongameli Robert Mugabe uzamemezela ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela ilizwe, leyo ntokozo isiphenduke yaba yikudana lamhlanje ngemva kokuba uMugabe ehlulekile ukwenza lesi simemezelo embikweni awethule izolo. UBenedict Nhlapho eseSouth Africa usipha lolu daba eseJohannesburg.
I, as the president of Zimbabwe,
mina njengomongameli weZimbabwe lomholi webutho lesizwe, ngizizwile zonke izikhalazo zabo kimi.
La yomazwi kamongameli Mugabe ashiye izalwane zeZimbabwe zithukuthele esiganuni wabo, ngoba esisho ukuthi usase ngumongameli welizwe kungenani lokuthi ibandla lakhe limsusile kulesi sikhundla, kanye lokuthi abantu ngomgqibelo baphume ngobuningi besithi achiye phansi isikhundla. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi inhliziyo zabo zephukile ngokwala kwaMugabe ukwehla esihlalweni, kodwa ithemba labo aliphelanga.
Sidumele kakhulu ngokuzwa ukuthi ukuthatha kancane ukutshengisela kwabantu baseZimbabwe, ukuthatha kancane ibandla lakhe lezanu PF vele akalandaba lomunye umuntu osicabangela yena, bafuna ukutshelwa okokwenza ngomunye umuntu. Akasela chance yena ukuphuma uzaphuma.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe osomabhizimusi kwele South Africa, uMnumzana Marshall Sankaru.
He decided to show the world his arrogance.
Mugabe ucabange ukubonisa umhlaba ukuthi uyisiqholo, ukutshengisa umhlaba ukuthi akazisoli ngalokhu akwenzileyo eminyakeni edlulileyo. Manje sesilindele iparlamente ukuthi imhlehlihle esihlalweni. Xa engasaphumanga kuzaba lusizi, ngoba kuzafuze simkhiphe ngezinye indlela.
Loba kunjalo esizalwane seZimbabwe uMnumzana Mbonisi Mate uthi ulethemba lokuthi ngehluleka utsha phansi intambo zombuso kusiyatshaya ihola lethumi lambili emini yalamhlanje, kusaza iparlamente izamkhomba indlela aphume ngesihluku elengise izandla.
Siyothembela kulelo nyathelo abasalibekile ukuthi bazothatha lona ukuthi mhlawumbe yilona eliyosisebenzela. Kodwa sibhekelele ukuthi lamanye amazwe nakumele angene lancedise, ngoba phela uma ungumbusi ubusa abantu, uma abantu bethu abasakufuni kumele lawe uhlehle.
Kusenjalo abaningi bathi sebephicwa ukuthi ingcitshi kwezombusazwe azivumelani ukuthi ibandla lakhe leZANU PF lizakwanelisa yini ukumkhipha esikhundleni lisebenzisa iparlamente njengomemezela kwalo. Ezinye ingcitshi zithi sekelo sombuso sithi nxa kube lo ungasuthiseki ngomongameli welizwe isikhathi sakhe singakapheli, kufanele kubikelwe iparlamente, yona ibisikhetha ikomiti ezohlolisisa leso sicelo, bese kuvotwa iparlamente ukuthi uyaqhubeka loba uyaxothwa. Kodwa ezinye ingcitshi zithi uMugabe ulakho ukuya mthethwandaba ukuyaphikisana lesinqumo sokuxotshwa kwakhe ebandleni lakhe, njengoba abangene kulo mhlangano bekulabanye abagoqela uMnumzana Chris Mutswangwa abaxotshwa kuleli bandla. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ukuhlaziya ke umbiko owethulwe ngumongameli Robert Mugabe obukhangelele ukuba ngowokuchiya umsebenzi, kodwa acine eseqonda iganga engasazwisiseki ukuthi ukhuluma ngani sibisibili. Sixhume ingcwethi kwezemithetho enguye njalo umkhokheli welinye lamacela webandla le-MDC, uMnumzana Washman Ncube, ophatha kabanzi ngokwenzakalayo elizweni okwamanje.
Okuqakathekileyo yikuthi nje iminyaka leyi engu-37 edluleleyo, i-military wing yeZANU, ama-veterans namasotsha ku-uniform bebe engemva besekela u-President Mugabe. Osokwenzakale kathesi yikuthi bona sebetshiyane lo Mugabe, yikho ubona sebesebenzisa amandla emibhobho ukuthi balungise iparty yabo besebenzisa amandla ombhobho ngendlela ababevele bezenza ngesikhathi kulwela inkululeko. Okwenzakaleyo kathesi ukuthi ibutho leZimbabwe ikakhulu phakathi kwebutho leli abangamakhomanda ababevele bekuzanda sebethe no iparty yethu leyi ekuhulumende thina siyi-military wing sesingenela ke phakathi kokuhluphana lokho okukhona kuma-factions ezanu sikhetha le i-faction esibona ngazani i-faction elabakhokheli esasilawo empini yikho okwenzakeleyo ke khonapho.
Khathesi ke njengoba esexotshiwe ebandleni lakhe wazophuma yena emisakazweni izolo isithi hayi kayehli embusweni, sokuzakwenzakalani khathesi?
Angikholi ukuthi ukhona obecabanga ukuthi kuzathi kutshaya 12 o'clock walamhlanje lo abambekileyo esephumile, yikho bethe baya instructor uChief Whip wabo ukuthi aqalise indlela zokuthi iParliamente imkhuphe esikhundleni. Yikho-ke ngibeqiniso ukuthi sebezakhangelela kuleyo process yeParliament ukuthi bamkhuphe ngamacala lawa abazamethesa wona. Maningi amacala abangamethesa wona angaphansi kweconstitution yelizwe. Okunye kwakhona for example ukuthi uyehlulekile ukulandela iconstitution okuchiphileyo bangathi wena iconstitution yeZimbabwe ithi kuzaba le devolution, ithi kuzaba lama provincial government okwakumele akhethwayo kwaba le 15 abantu bakhona bakhethwa ngo 2013 bakhona badeclare ukuthi bawina, kodwa uMgabe wakhangela eceleni wekele ukulandela leyo constitution. Bayenelisa-ke yiyo echiphileyo-ke leyo elula kakhulu ukuthi bamethese lelo cala lokungalandeli i-constitution yeZimbabwe bamvotele bamkhuphe. Yikho engibona ukuthi bazakwenza-ke khonokho.
Kodwa ukwehla embusweni usehambile lowo kumbe lokho ekhona?
Ukuthi ube sembusweni kunezinto eziyabe zikusekele sengathi ngesilungu ngama-pillars of your support, ukuthi usupportwa ngubani ukuthi ube sembusweni. Ama-pillars of support embuso ngamapholisa lamasosha lama-CIO yi-one pillar. Nxa laba sebethe thina hhayi sesikhuphe izandla zethu sokuthi sibe sikuphakamisile, enye iphila yakhona siwile. Iphila yesibili ejeke umbuso yi-support yabantu, ukusekelwa ngabantu lebandla lakho eliyabe lilo elikwenze wakhetha ukuthi uye kuhulumende. Ibandla leZanu selikhuphile isupport yabo eziphila yesupport kapresident. Then abantu beZimbabwe, ordinary people, are the third pillar on which you can rely on ukuthi uhlale usembusweni. Abantu beZimbabwe vele kudala bakhupha isupport yabo. Okwakathesi uMgabe bevele ejekwe iZanu, ejekwe lamasotha engevele engajekwanga ngabantu. Kodwa ukuthi kathesi akusekho kumjekileyo, yikho-ke uzakuwa kuphela lo befuna lo bengafuni. Isikhathi sakhona sesifikile, ngasela phila ngitsho i-one engamenza abe lamandla okuthi aqhubekele phambili ebuso.
Injabulo ekade siyehlele abantu babambana ngomgqibelo wafolwa ngelizwi linye ukuthi akasuki, ayisikho okuncedisa labo abe-faction yeZanu na ukukhipha uMgabe?
Ebantwini beZimbabwe umumo abalawo, umqondo lombono lenhliziyo zabo bakhangele uMgabe njengesimboli yokuthi inhlupho zabo zonke nguye ozithwele emahlombeni, nguye waletha inhlupho zonezo. So kabalandaba lokuthi lapha sebencedisa iZanu ukuthi ikhuphe umkhokheli wabo ifake abanye abazasala belokhu besihlukuluza njengayizolo, njalo abanye abangasoze bathinte lutho. Abantu okwakathesi bathi hayi yena lo esimaziyo onguye ade isimboli yokuhlupheka kwethu kadilike kaphume, yikho kuboneni kwabantu. Kodwa siyakwazi ukuthi singabamba amakhanda sicabange, sizananzelela ukuthi bonabo lamhlanje abathi uMgabe kahambe yibo njengoba ngithi loqaseni yibo ade bemthethe bemjeka ediwa kuma election ngo 2008 yibo abangenayo badilidiliza babhidliza ukuthi kungabi okhetho bacha abantu kwafa abantu abaningi ngo 2008 konke kusenzwa yibona abantu esibabona namhlanje besithi uZulu bancedisa ukuthi umgaraphu siyakwazi ukuthi kabakwenzeli ama interests abantu leZimbabwe benzela ukuthi bona njengefashion babe yiba bazathatha amandla ade kumgabe izo
lo ke kwengumnumzana Washman Ncube ingcwethi kwezemithetho njalo engumkhokheli webandla le MDC ekhuluma esecingweni ekobulawayo. Kuphithizela kanje ngempela viki abantu betshengisela uZulu wasemaphandleni yena obengazisisi ukuthi yini enzakalayo. Uvusisizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwagesi kanye lamagagasi emisakazo yamarediyo emaphandleni ngezinye zezizathu esezidale ukuthi uZulu wemhlubulweni wangezansi yeGwanda engabi lolwazi olugcweleyo ngalokhu okuqhubekayo elizweni. Iningi lithi liyezwa njengamahungahunga ukuthi selimthonele ilanga umongameli Robert Gabriel Mugabe, kodwa kalila lwazi oluningi ngokwenzakalayo. Abaningi bathi bethukile ngemva kokuba besizwa ukuthi ibutho lakuleli yilo eseliphethe intambo zombuso, kodwa kusukela lapho lokhu bengakezwa ukuthi yini eyenzakalayo elizweni. Unkosazana Sihle Mpofu wentalale ngomunye walabo abasemnyameni ngoba sekulensuku ngelagesi kulendawo, njalo bathi behluleka ukuzwa indaba kumaradiyo kanye nasemafonini.
Hayi okulamasusilamagesi lapha sibusa manje kathezi nothing gesi sibone lutho uyazi.
Omunye ugogo xoxelathi ongathandanga ukwazakala uthi umgabe kumele asuke esilalweni kungakabi le mpi ngoba evelelayo wahluthuna umbuso uJoshua Nkomo. Umnumzana Mpiyabo Ndlovu oyisakamuzi esimbuka uthi yena akwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho kumnyaka ozayo. UNdlovu uthi kazwanga ngombuthano obukhona esigodlweni lakobulawayo lapho uZulu abetshengisela khona esithi umgabe kaphuma phela embusweni.
Thina sikwazi nawo khe sikhangela amavoti ukuthi hayi kuyavota ashitha amasosha lephawa mpela.
Loba nje uNdlovu esithi ukhangelele ukhetho lomnyaka ozayo ocubungula ngezombusazwe seJohannesburg kwele South Africa, umnumzana Mlamuli Mhlaba Nkomo uthi kusasa eZimbabwe iluvilibana njengoba sekubusa ibutho.
Inkinga esibhekane labantu beZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi njengoba sekuthethe abebutho ikusasa lelizwe lingaphi. Abantu bepolitiki singazi ukuthi bame ngaphi ngenxa yokuthi bayasho ukuthi bona inhlelo zabo zime kangakanani. Kodwa ibutho ngabantu abalomsebenzi wokuvikela ilizwe. Xa sokuyibo abaphathayo sebengena kupolitics kuba nzima ukwazi ukuthi ilizwe liyangaphi, liyemuva, liyaphambili ngenxa yokuthi bona asobantu bakahulumeni. Ngakho kunzima ukwazi manje ukuthi laba bantu bazosebenza njani.
UZulu uthi akufunayo kwakathesi ukubona umgabe sehla embusweni, njalo ukuthi ngubani ozathatha intambo uzabonakala umgabe sengekho. UMzukulu kaMgabe uPatrick Zwawo uthi umalumakhe uzimisele ukufela esihlalweni elona lokho okuqondileyo, njalo ukuthi izizalwane zakuleli iziwula ezisetshenziswa libutho. Kusenjalo abebutho baqala ukubonakala edolobheni leGwanda okwakuqala ngomgqibelo ntambama selokhu bethethe intambo zombuso. Ibutho lisusa amapholisa abevimbe imigwaqo kuma-roadblock, njalo ngesonto bengekho amapholisa endleleni osekudala ukujabula kwabatshayeli bemijova. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze-Studio 7 eMajawandeni eGwanda.
Isikhathi asisavuma ukuba siqhubekele phambili, sizaligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.